Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 28 kuLwezi 2023 ngoGetsube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelana layo ke iHigh Court. Njona sihlala sisitsho nje nsuku zonke kubana umnumzana uJob Skhala uyivictim yalokho okubizwa kuthiwa yi-political witch hunt. UJob Skhala amacala lawo ethesaka wekho.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJob Skhala ngumthethwandaba owe-Magistrates Court owamthola elecala lokuphazamisa abomthetho.
Ukuma kodwa kwe-judiciary system yethu izimele vele yike esikuthandayo yike esikukhwabithayo khonoko futhi into zonke zihambe ngendlela ebalulekileyo.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi okwenziwe ngumthethwandaba kuveza ukuba imithethwandaba yeZimbabwe isebenza izimele. Abantu abaningi babhekane lendlala eyesabekayo ngesikhathi izulu lingani ngemfanelo kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa uJob Skhala ngumthethwandaba we-Magistrates Court omthola elecala lokuphazamisa abomthetho. Ibandla leli lithi lenze kahle ijale le-High Court elithi uSkhala kalacala lokuphazamisa abomthetho. USkhala osehlale entilongweni okwedlula umnyaka emelele ukuthoniswa icala lokuthothozela udlakela kwakuthiwa wathi unkosikazi Mo Blessing Ali webandla le-CCC wabulawa ngabakubandla le-ZANU-PF. Unkosikazi Ali wathunjwa waganyulwa izinto zomzimba ezaphoselwa emgodini wamanzi eNyatsime. Isidumbu sakhe lokhu sisetshitungwiza mochwari. USkhala ligqwetha likankosikazi Ali wachatshangelwa ukuthi wambulala usentilongweni lapho amelele ukuthoniswa icala leli. Uze sizwe ngokwethulwe yi-High Court namuhla, sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi, ilunga lebandla le-CCC.
Umnumzana Job Skhala obekade esejele ngecala leli abade belibiza bethi obstruction, abaningi bethu besicabanga ukuthi licala beliphekiwe. Inkundla ye-High Court sivumelane lathi yathi u-magistrate wenza iphutha ngokuthi athole uJob Skhala ele cala ele obstruction. So yasi genqula ke lesi sinqumo sika magistrate conviction kanye le sentence.
Yes, ngathi ke lina likubona njani konoku baba Mlalazi?
Sivumelana layo ke iHigh Court. Njona sihlala sisitsho nje nsuku zonke kubana umnumzana uJob Skhala uyivictim yalokho okubizwa kuthiwa yi-political witch hunt. UJob Skhala amacala lawo ethesaka wekho ngamacala aphekwayo and sicabanga ukuthi aphekwa izanu ukuze bancindezele i-opposition. Siyabonga ke i-High Court kubonile, sinethemba lokubana la macala amanye alandelayo or asesele azatholakala ngendlela efanayo kubana ngamacala angekho. Ngiyethemba njalo lokuthi bona laba beZANU-PF abahlala bepheka lezi zinto bayabona ukuthi into zabo kazikho. Njalo bazafika lapha bagcina khona baziyeke. UJob Skhala usehlale ejele for isikhathi eside, amalungelo akhe anjengala okuba lelungelo le-bail uncindezele kuwo, njalo ilungelo le-fair trial sicabanga ukuthi uJob Skhala akalalo bamthathela nsuku zonke, yikho esehlale umnyaka wonke esejele elokho kusenziwa i-trial. Kathi i-trial bani ethatha isikhathi sonke lesi nxa bekholwa kubana amacala khona. So silethemba lokubana ngolunye usuku umnumzana uJob Skhala uzathola inkululeko edinga ngabantu bonke baseZimbabwe. Njalo si silesifiso sokubana abantu bathi rally behind u
Unumzana Fortune Mlalazi lilunga lebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Unumzana Joseph Chuma owebandla le-ZANU-PF uthi okwenziwe lidale le-High Court kuveza ukuba imthethwandaba isebenza izimele kwele-Zimbabwe.
Okwenziwa yinkantolo enkulu i-High Court ikhipha isahlulelo sikamnumzana u-Honorable Job Scholar kuyinto enhle etshengisa ukubana i-judicial system yethu isebenza izimele yodwa. Kwabuya i-lower court, i-magistrate court imgwebile, kwasekusiya ke phezulu ku-high court. I-high court yabona hayi akulasizathu sokuthi agrejwe, balungisana bebodwa, akungeneli inhlanganiso ezombusazwe khonapho, akungeneli kumbe i-MDC kumbe i-TPC kumbe i-ZANU-PF. Into enziwa ngomthetho.
Ubona nganzani kukhondile yini konoko kwenziwe lidale le-High Court baba Golide?
Ikubona ke kule lokuzeni kule sidingo sokuthi nxa uye emthethweni ungabona ukuthi unaphathwanga kuhle, ulala ilungelo lokuthi uhambe uyenze lokho kuthiwa yi-appeal ngesilungu, lapho osowukhangelwa ngabanye bengabona ukuthi kona hayi okwenziwe phansi ngale ayisikho bakuguqula, kumbe bengabona ukuthi hayi yikho bakumisa kunjalo. Lokhu konke lokhu kutshengisela impartiality njalo ukuma kodwa kwe-judiciary system yethu izimele vele, yike sikuthandayo yike sikukhwabithayo khonoko ukuthi into zonke zihambe ngendlela ebalulekileyo. Lawa amanye amacala alokhu elawo nginethemba futhi ubana njalo kuzahamba ngendlela efaneleyo kuze kufike esiphetheleni sangikhona, kuhamba ngendlela emele ihambe ngayo. Thina abombangazwe abamabandla la athiyeneyo akumelanga vele sikungenele, asiyekeleni abomthetho baphathe umthetho, thina senze okwethu kwepolitiki sime sodwa. Vele kumele kube njalo, kuyakhwabitheka kakhulu lokho, kuyinto ebalulekileyo kakhulu ezatshengisa abantu bonke mhlaba wonke jikelele ubana nxa sisithi kona thina i-judicial system yethu is independent, sitsho sikhuluma into eqondileyo njalo into ephilayo. Naku njengoba sibona ngokwahlulela okuphume namhlanje kuvela e-High Court kumnumzana u-Job Scholar.
Unumzana Joseph Chuma lilunga ledale le-ZANU-PF Central Committee ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Ele-Israel le-Hamas bakhangelelwe ukukhulula ezinye izibotshwa kanye labathunjwayo ngesikhathi isivumelwano sokumisa impi singena kusuku lwesihlanu kulandela ukwengeza insuku zesivumelwano lesi. Amacele omabili akhangelelwe ukuthi azaqhubekela phambili ngokuthula namhla lakusasa. Ukuhlaziya lolu daba uDaboka Ncube owe-Studio 7 uxoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazo njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Ukumiswa kwempi ngikubona kuyinto eqondileyo enhle ngoba impi vele kayidingakali, ayixukanga impi. Kuyatshengisa ukuthi indaba bengayilungisa nxa besenelisa ukuthi bayimise impi okwamalanga amalutshwana baphinde bayiqalise. Kutshengisa ukuthi bayenelisa ukuthi impi leyo bayimise. Bese ngizibuza ukuthi yindaba bengayimisi kokuphela leyo mpi kumele ibe imiswa iphindi qalele phansi.
Ye, siyabona laphana i-Israel ke yathi hayi ayisoze ime kuze kufike isikhathi sokuthi isibhidlize iHamasi. Ubona ngani ukuba lesivumelwano lesinje kungaba kuyindlela etshengisa ukuthi kungaba lokuyekethisa nje phambili laphana?
Ye, ukuvumelana khonokho abakwenzileyo okuncinyane kuyatshengisa ukuthi lokukhulu kungenzeka, ngoba into enkulu yenziwa izinto ezincinyane ezenzakalayo. Lokho abakwenzileyo nje kuyisibonelo sokutshengisa ukuthi bangabantu nje abathanda ubudlwangudlwangu kodwa bebona ukuthi khona ukuthula kuyinto engabanhle futhi into abenelisa ukuyenza ukuthula. Khonokho ukuthi baze bahle kuthiwe khona hayi kasime ukuyana kasihlale 4 days, i-4 days edwe kuthiwe kasifake ezinye 2 days. Kuyatshengisa ukuthi futhi lento e-right okumele bayenze bayayazi. kodwa futhi ababi kakhulu ngabashoshozeli o America abashoshozelo Israel balaba yibaba wonizi ngoba ungathola ukuthi lokuthi kuze kukhulunywe kuyabe kuyize ezinkulu ezihloko zemaceni eziteka kwenziwe kube kusasa kuthiwe chaya nani labo bakuvume khona.
Ngombono wakho lapha yiphi indlela engathathwa ngamazwe alamandla ukuthi kulungisise udaba lolu luhle luphela?
Amazwe alamandla kumele abe lobuqotho angabi ngomaluma bephozisa bemi eceleni. Kuyaziwa vele ukuthi umhlaba wonalo o-United Nations baye bedonswa amakhala ngo-America. So nalana amazwe nxa engekho akubilo lohlupho. Thina esikhule singabafana kuliwa abantu bebengalwi bebabili loba bengaze bahlangane bephambayiseni. Ubungaza kubathola abantu abangu-2 besilo. Balwa nxa kuliwa bo-TTC labatshotshozele emaceleni nga. Abanye bengabatshotsho abatshaya ikhwela abanye ngabahlekayo selitshayana linalilimazayo. So yiwo amazwe alawo kumele ukuthi babe lobuqotho bokuthi into leyi imbi ukubula kwabantu kwizinto engafunekiyo. Batshele i-Israeli, batshele i-Palestina ngendlela engathi ebhalansileyo. Hayi lokho abakwenzayo lokho ukube kubula abantu kutestwa izikhali ngabantu. Yinto embi kakhulu futhi abaphucukanga la abantu kumele babuye kithi sibafundise ukuphucuka.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance. Inhlanganiso ecubungula umumo wendlala emhlabeni jikelele e-FuseNet isikhuthaze inhlanganiso eziphathisa abalambayo kanye labohulumende bamazwe asezansi yezwekazi le-Afrika okuqela oweZimbabwe ukuthi balungiselele ukuqhelisa uncedo lokudla ngoba bebaningi abantu abazahlaselwa yindlala ngomnyaka ozayo kusiya ku-2025. Linhlanganiso ithi izulu alisoze line ngemfanelo ngenxa yesigudumezi esilethwa ngumumo we-El Nino. Sixoxele lesiphathamandla senhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Yebo, isimo sezulu sesimenyezela ukuthi kasoze sibe sihle, izulu asoze line ngendlela efaneleyo wokuza kutsho ukuthi abantu abaningi asoze benelise ukulima, abazalima kuza kutsha iSouthern Africa yonkana nje. Kanti ke njalo izifuyo seziqalisile ukufa ngalesi sikhathi, kufa mbuzi, kufa donki, kufa nkomo ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Kuza qhubeka khona lokho ukusifa kusiya phambili, indlala vele singenile ebantwini ngendlela enkulu kakhulu ngokuba ngalesi sikhathi abantu besekukhanele ukuthi ngabe sebelimile. Kutsho khona ukuthi nxa izulu lingananga iza kwanda indlala ibe nkulu kakhulu kusiya phambili. Nxa kusifa izifuyo, kufa inotho, nxa abantu bengalimanga abazuzi inotho. Kanti ke bekungafanelanga kube yinkinga konke lokho ngabe zepolitiki zethu bezime kahle, ngabe bezomnotho zethu bezime kahle. Abantu abaningi emhlabeni indawo zabo kakunizulu, kodwa ngenxa yokuthi ezepolitiki zabo ziyasebenza ngendlela efaneleyo, ezomnotho ziyasebenza, nxa izulu lingananga abantu bayadla, bayasutha ngokuba bana kekelwa ngendlela efanele. Kufaneleke laba babusayo abezepolitiki bakwazi ukuthi abantu ilizwe kalifanelanga lamukele nje izulu. Kumele lakha amadamu, ilungise indlela eziza kwenza ukuthi kuthelezelwe, kudliwe, inkomo zinathe lanxa izulu lingananga. Ayilokho ukulindela izulu kuso sonke isikhathi.
Nxa sesiqathanisa abasemaphandleni labasemadolobheni Ncube, ungathi kukhona lapho kulobuvelo yini kudaba lwendlala lolo?
Yebo, kambe kujwale ukuthi abantu abasemadolobheni babe ngcono kulabasemakhaya, kodwa eZimbabwe akusenjalo. Sekuyindlala kuyo yonke indawo. Ungakhangela abantu bedolobheni labo sebephila ngokulima khona lapha emayadini lendawo ezihlukahlukeneyo. Ngakho ke ukungabi khona kwezulu kusho khona ukuthi indlala izaba kuye wonke umuntu edolobheni lasemakhaya. Kanti nxa kusifa izifuyo kusho khona ukuthi inyama iyakhwela phela kuye wonke umuntu losedolobheni. Nxa kungalinywanga emakhaya kusho khona ukuthi impufu izakhwela, izadula, kuzaba nzima ukuphila. Ngakho ke wonke umuntu uzalimala, kuzamthinta okwendlala. Sivele sikhona, kanti kizakwanda kakhulu kumnyaka lo ozayo ngenxa yokuswelakala kokudla. Wonke umuntu osethanda osedolobheni uzadinga uncedo olukhulu kakhulu ukuze akwazi ukuphila.
Ukudula kwezinto khona ubona kusiba lomthelela bani kudaba lwendlala lolo?
izinto zizakhwela kakhulu siya phezulu ngenxa yokuthi nxa sezisilela ngoba kungalinywanga ngendlela efaneleyo izinto ziyakhwela. Nxa singalimanga impuphu izakhwela kuzakhwela yonke into kube sekufuqa lazo zonke izinto ukuthi zidule. Yikho lokho okuzakwenzakala. Kuzakwenza impilo ibe nzima ebantwini abavele behlupheka, abavele belamba, abavele bengatholi ukudla ngendlela efaneleyo. Ziyakhwela izinto zibe nzima ukuthi bazithole. Kuzaba nzima ukuthi uthole i-cooking oil yabo isidula, impuphu isidula, konke lokho kuthintwa ngezokulima kuyabe kukhwelile kudula kusiya phezulu.
Umnumzana Efihlela Ncube ngowenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association. Sengangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izembamgodi ezingamashumi amane lanye 41 ezadilikelwa ngumgodi mhlaka 21 lwezi sezikhithiwe emgodini eHimalaya kwele India. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba namhla kwenziwa isikhumbuzo sikankosikazi Rosalind Carter obhubhe ngeviki ephelileyo. Umkakhe uJimmy Carter wayengumongameli wakwele Melika. Nanga uhulumende esithi kusukela ngozibandlela isilinganiso sokugugudeka komnotho weZimbabwe i-inflation ikhuphuke yaya kumachumi amabili lanye ekhulwini 21.6%. Incwadi yaseMelika edumileyo kwezomnotho umnumzana Steve Henke uthi umnotho weZimbabwe lonyaka usugugudeke ngesilinganiso samakhulu edlula ayisitshiyangalombili 818%. Ugatsha olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lwazise izolo ukuthi isilinganiso se-inflation sikhwele sisuka ku-17.8% ngenyanga edluleyo, siphehlwa yokukhuphuka kwendleko yezinto ezifana lokudla, amanzi, amagetsi lokunye okutshiyeneyo. Sixoxele ingcwethi kwezonotho esebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions umnumzana Rejoice Ngwenya. Sambuza ukuthi olamanani e-inflation aqondileyo phakathi kukahulumente weZimbabwe lomnumzana Steve Henke ngubani?
Sichasise kubalaleli bethu ukuthi i-inflation ikhalkulethwa ngendlela ezitshiyeneyo. Thina ngenxa yokuthi sisebenzisa izimali zangaphandle lama-bond dollar, nxa umuntu ebala inflation ubuzima ngathi khona bemali kufanele kuqondakale ukuthi usebenzisa imali iphi. Yikho nxa ungazikhangelisise ukuguquka kwedola le-America emsikeni omnyama ukhangele lezezimbond, yikho kusikhulunywa ngu-Steve Hanke ukuthi ubuzima kumbe i-cost ye-of living iyabisikhaphetha engingabo 400-500-700%, ngoba imali esikhwameni that is what how worthless it is. Kodwa sibekwazi ukuthi laba izinstats lugatsha lukahulumente kabasoze bakhulume iqiniso phela, bazabe bekhuluma amanombolo abhadiweyo ngobulongo ukwenzela ukuthi bengethuseni ama-investors. Kodwa angiboni ukuthi 21% leyana ekhulunywayo liqiniso.
I-818% yona ingaba liqiniso yini kumbe iqiniso liphakathi laphakathi?
Engikutsho ukuthi ungazikhangele intengo yezinto kathesi ngo-November 2023, ukhangele intengo yakhona ngo-February 23 kumbe ngo-November 2022, iSteve Hanke uthi ukuthi yena intengo yakhona isikhwele nge-800%, kumbe kuyabe sekushithi ubuzima bemali uguquke nge-800%. Yikho laye iyabe ikhuluma nje phela njengomuntu ovele engathandi ilizwe, kodwa njengobona kwamina ngibona ukuthi ukuguquka kwe-value yezimdola ikhangelene le-US dollar kayedluli 200%, ngoba emsikeni omnyama ngo-February yayiyi-7,000 le-8,000 okwakathi esiyi-6,000 le-5,000. So ukuguquka kwakhona akusiyethi ukuthi yi-800%, kodwa singathi kuphakathi ngaphakathi kubo-300-400% khonapho.
Uhulumende yena uthi sowaguqula indlela aqoqa kumbe ahlela ngayo inflation esuka kundlela le ukuthiwa iarithmetic aggregation esiya kule ethiwa igeometric aggregation. Yiphi eqondileyo khonapho ngokubona kwakho?
Igeometric yo engathi iyazivele isetshenziswa ikhangelisisa ezinye indlela amanye ama-factors. Engathi khona singathi khona nxa siphuma ngentengo yemali kule cost push ele enziwa yikudila kwezinto ezimbabwe amagesi, amanzi, imithelo, imiholo. So kubuya i-import push eyenziwa yikuthi thina sithenga izinto eziningi ngaphandle kwelizwe. So ungazisebenzisa i-geometric ikunika nje esingathi khona i-accuracy yakhona ingathi ingconywana nxa usebenzisa ama-factors akhona accurate. Kodwa i-arithmetic singathi ngesikhiwa it's too absolute, ayithathi ama-factors amaningi. Kodwa nje yikho likho ngitsho ukuthi loba i-geometric kodwa nxa ama-input figures akhona owasebenzisayo elokuchibi phakathi iyacinila ko-21% ukuthi ngoba akuyitshele mfowethu ukuthi ungitshele ukuthi i-cost of living eka-January 2023 asingeke sithi iguquke nge-21% ukubheka kubekufika ku-27% kathi ngo-February. Into zikhwele kanzima abantu abaningi sebesehluleka ukuthenga emavinkilini kutho ukuthi i-inflation vele ikhwele kakhulu.
Ukukhwela kwezinto okhuluma ngakho baba Ngwenya, sisiya nje kukhefu leKhisimusi, ubona zikhwela kanganani intengo? Ubona izimoli zisenelisa yini ukuthengela isihlobo labangane labantwana indingeko zeKhisimusi?
Ayiphelanso sizawuthi khona ama-trade unions zabaye bele inomboro zabo ezi-cost of living adjustment i-basket yakhona. Njengokubona kwami khathe sanso sesikhangelene ngesikhathi sokuthi akulazulu lo nyaka. Kuthi laba akade bekhangelele ukuthi kuzakuba lezulu kube le nala abantu bazilezi mali bethengisa into eziningayo. Sebezazi ukuthi imali izakuba lilifani. Le miholo yakhona ivele kayiqhelanga amabhonasi azakomalithwani. Yikho mbona ngathi mina intengo yezinto okwakhathesi mfo ithikisimuti ingakafiki kuyayiso ziyikhwele. Sizabona nje nxa ithikithi sezilile abalaba abathenga abathengisa izinto zezitolo yiwo abajanile sebethula ukhwela izinto bayazi ukuthi into zesikolo akula option. Kodwa okwakhathesi ngibona ngathi izinto ezitolo kuma-supermarket zizabe zethu zijele zikhona abantu besefika ukuzithenga lanxa intengo yakhona ingakhwelanga. Siyathe zikhwele ngoba siyazi ukuthi abantu abaningi abavele eGoli bazaletha ama-grocery ngabonomalabomalayija le-diaspora. Yikho angiboni futhi kuzakhuphuka kakhulu ukukhwela kwezinto.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti ecubungula ezomnotho njalo usebenza lenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kwamanje sokuyisikhathi sanivela lina-ke abalaleli be-Studio 7.
Sanibonani, sanibonani, ngithanda ukubingelela kanjalo kwindaba zethu zesiNdebele, ivo eNdebele. Obingelela umqondisi Inkomo endaweni yaseNkuba eNkayi. Ngithanda ukubingelela umama ongizalayo, ngibingelele abana bami abafowethu, ubhuti omdala uThembane, ngibingelele kunye nengane zami uJunior laboDaren. Ngithanda ukubabulisa bonke ekhaya, ngithi ngiyaphila konke. Hayi, ngathi siyaphila kakhulu. Ngithenami ngibingelele kakhulu abahlonishwa bezindawo zethu eNdebele studio. Ngibingelele uFinkomo umzala ngaphana okona tanda ukuthi ngilibe kakhulu bahlonishwa ngenakho kuningi sengathi lingaphika inkosi ngikunele tanda kubonga yabona kakhulu
ngibingelele Studio 7 nangebhosho mall hlala eJoburg ngokusebenza ekhaya ngibuya eZimbabwe umfana emandamu ngibingelele unkosikazi wami uNashinga Beshinga Patience Moyo Anele Moyo Shoni Moyo ngibingelele umalukazana wami nomzukulu uGugu uPraise uNkosi alithanda kazuku fam likhangele inkomo izispray imkhaza imkhaza yabulala inkomo lispray ngalithanda bazuku fam sengiseduzane ngiyezendleleni fakela amahinya yindidle likhozo isihlupho zezimbabwe ngiyabonga abasakazi besitudio 7 malazi inkomo
ngiyabingelela msakazi mina igama ngishazwa kwamakhosa ngibuya ezimbabwe etholotho laphana endaweni yasemburika cela ukubingelela ngodukela phansi emizini yonke yombili kokhulwane kanye nakosakaliyaja ngisale bona ngizame ukutshisa ilanga ngapho kanye lembiriya yonke esengilimilela kokulawa emakhokhoba laphana kugogo ozaluma salibona salibona ngithandani thina siyaphila sibona ukutshisa nje
ngisalibonani salibonani kustudio 7 ngithanda ukubonga ukuba khona nami lapha kustudio 7 ibizo lami nguSibusiso Ndlovu bengithanda ukubingelela umama wami uNamangwe ohlala ePhumula South ngibingelele futhi labana bami uFaro Mangwe noThuba noKa ngibingelele bana bami ngiyalithanda lonke inkosi ibe nani ngiyabonga Studio 7
ngiyabingelela kuStudio 7 igama nguNobuhle Ngwenya ngithanda ukubingelela uKhulungwenya logogo kaMhlengi bese ngibingelela abazukulu basekhaya uMhlengi uMthobeki uSizo uMalakhi uMdumi uSisa uThando uBheki uSilethemba uSiya uNobukhosi uNdodana uNkosi uSindi uMelo uSimisini ngibingelela uFarayi loFeli loSemu ngiyabathanda kakhulu kakhulu ngenhliziyo yami yonke abakaZulu kuba kakhulu
siyabingelela emsakazwe hhayi bizomhlaba ngani enkayi kusikhubugobo ngithanda ukubingelela abantu abalandelayo Petros Mdluli Prosper Mncube uRaymond Mncube ngiphinde ngibingelele lo Sidney okondimande ya la madoda engisebenza lawo amadoda esasihambisene kwezomsebenzi ya ngiyazi ukuthi sasekhona emsebenzini lapho ngidaye ebambeni madoda ebambeni hayi thina sisathe simhlala phansi
laba ngabalandeli beStudio 7 siyabonga kakhulu lingatshenela kusasa ulaltok namhla sixoxa ngodaba lukajob sigala osihlale entilongweni okwesikhathi eside engathoniswa icala lokuthothozela udlakela singagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo ibandla le-citizens coalition for change lamukela ngenjabulo ukwesulwa kwesigwebo esafakelwa ujob sigala umthethwandaba we-emergency scots owamthola elecala lokuphazamisa abomthetho abakubandla lezanupf bathi okwenziwe umthethwandaba kuveza ukuba imithethwandaba yakwele zimbabwe isebenza izimele abantu abaningi babhekane le ndlala eyesabekayo ngesikhathi kukhangelelwe ukuthi izulu kasuze line ngemfanelo lonyaka siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngumthembo sithemba ukips dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.